Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 18 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje amalunga ebandla lesisihl abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole baphathwe kaluklubhu ejele lechikurubhi lapho abancitshwa khona ukudla begcinwe kuhlangothi lwezigebengu ezadala amacala asabekayo.
Kunokuyana okwakusenziwa ngababusi abamhlophi ngesikhathi se-colonialism, ababusi abamnyama sebezenza bekwenze futhi baphinde badlilisa amalawu.
Osanda khethwa ukuba ngumongameli weKenya umnumzana William Ruto loncotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo neziphathamandla zamabandla abo ezikhethiweyo belungiselela ukuthi ziqalise umsebenzi.
Ngokubona kwami lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zimi manzonzo.
Inhlanganiso ebona ngokungena lokuphuma kwabantu emazweni womhlaba i-IOM ithi inani labantu abaphuma eZimbabwe liqonge ngesilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini 15% ngenyanga.
Imagine working so hard due to the gross profit ye 20% uyithathele unike i-local currency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amalunga ebandla lesisc abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole babikwa bethwaliswe amagabha avuzayo ejele lechikurubhi bencitshwa ukudla njalo bevalelwe kuhlangothi lwezigebengu ezadala amacala asabekayo. Ababili laba abangamalunga edale lephalamende babikwa bencitshwa njalo ukudla. Baya ke baliswe njalo ukubona izihlobo eziyabe zibethekelele. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha abo awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kuncwadi abayibhalele iziphathamandla zamajele izolo. USikhala loSithole babotshwe kunyanga ezimbili ezedluleyo ndawonye lamalunga ebandla labo alitshumi lantathu besetheswa icala lokuphehla udlakela enyathime lapho okwakulokufuthelana okukhulu kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Kunokuyana okwakusenziwa ngababusi abamhlophi ngesikhathi se-colonialism, ababusi abamnyama sebezenza bekwenze futhi baphinde badlilisa amalawu, yiyo le ndaba ebelithinta kuyo ukuthi ukuhlukumezana ukuzwisana ubuhlungu lokunyathezelana okwakusenziwa umbuso wabanqindezeli sokusenziwa yilaba abathi bona baletha inkululeko osokwenza ukuthi abantu bathi ikuphi leyo nkululeko okayalethwa, uphi leyo zibuso okawenza. Izinto ezifana nalezo zisibonisayo ukuthi hhayi inkululeko ayizangeza ngemva kokuba abamhlophe sebebuyele emuva kwathatha abantu abamnyama. Lokho sihlukumezekile, lokho sisebuhlungwini, lokho sisendlaleni, njalo lokho sisebenzileyo.
Abezanu-PF lohulumende bathi ukuboshwa kukaSikhala loSithole labanye abe-CCC labana ababotshelwa enyathime besetheswa icala lokuphehla udlakela bathi akulani lezombusazwe lapha isandla somthetho nje esenza umsebenzi waso. Kodwa abe-CCC labalwela amalungelo bathi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwebandla eliphikisayo njengoba sokuyiwa kukhetho. Wena ulubona njani udaba lo?
Ukubotshwa kwabeqembu eliphikisayo bebotshelwa isenzo kumbe ukucatshangelwa okuhambelana nopolitiki kungeke kukhitshwe kupolitiki. Kuthiwe umthetho umi wodwa wenza umsebenzi wawo, akulapolitiki. Ngoba laba abantu ngamapolitiki njalo bayaziwa bephilisa bayaziwa besokoma bebuza imibuzo ethile bebhikisha bekwenza okuthile. Akekho umuntu ongathi noma ekhumbula ukuthi abantwana abancane athi thina kigabe lapolitiki kule ndaba, ipolitiki yiyo yodwa-ke phakathi kwale ndaba.
Ukulo munye owebandla lezano PF owaphuma jojozela ukuthi babuchamisa abulawe okuyinto eyasolwa kakhulu ngabantu abaningi sabona amapolisa esithi hayi asecubungula, kanti le commission yamalungelo layo yaphuma isithi isicubungula. Kodwa sokulephose inyanga bekukhulumile lokho, kepha kulalutho solwenzakele. Kungaba kungelacala yini eladalwayo lapha?
Icala ladalwa, kodwa-ke njengoba lidalwe ngongaphakathi osebandleni elibusayo, siyabona ukuthi akulalutho luzakwenziwa. Nxa usuqathanisa-ke lindaba nale yabobaba uSikhala nobaba uSithole, usuzabona ukuthi umthetho weZimbabwe kulabanye abaphatha ngesandla sokudla, kulabanye abaphatha ngesandla sokunxesha. Ufakazi-ke lowo obonisayo ukuthi hhayi abeZimbabwe abalingani phambi komthetho, bakhona abaphambili bakhona abasemuva.
Bona abe-TCCC kukhona yini ongabaxwayisa njengoba sibhekane lokhetho ikakhulu kundaba zokubotshwa lapha lokuqhuba inhlelo zabo?
Okumele bazitshele khona babekwazi ukuthi inkululeko le abayibiselayo kabasoze bayithole isemgamini bayiphiwe njengesipho, kumele bayilwele. Njengoba nje kade ngisitsho ukuthi hayi okwasizelelayo ukuthi kwaphuma umbuso wabanyondezela abamhlophe kwangena umbuso wabanyondezela abamnyama. Ngakho laba abaphikisayo kabeZimbabwe yabe-CCC labanye kumele babuyele emoyeni lwana wakudala owempi yenkululeko, ngoba yimpi yenkululeko engakabuzi.
Lo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 lese-Johannesburg kwele-South Africa. Osanda kethwa ukuba ngumongameli weleKenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo leziphathamandla zamabandla abo ezikhethiweyo belungiselela ukuthi ziqalise umsebenzi. Iziphathamandla lezi zibalisa amalunga edale lephalamende, osenetha labo sibalukhulu bezigaba. Umnumzana Mandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala eNairobi kulelo lizwe, uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokuziphatha kwabantu eKenya kulandela lolu khetho kanye lokungenzakala ngempumela yalo.
Kukhanya ngane endaweni eziningi impilo iyaqhubekela phambili. Of course ikakhulu endaweni esibiza sithi iRift, lase Central Kenya or Mountain lapho Deputy President elect comes from, bekulama celebrations sibilazwayo. Kodwa endaweni eziningi hayi kukhanya abantu sebebuyela ezimpilweni zabo lasemsebenzini. Ngakho-ke ngokubona kwami lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho, akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zimi manzonzo. Kukhanya ngani hayi into ziyaqhubeka, izikolo ziyavula, leningi labantu bazazibuyelela emsebenzini. UMr Ruto le Kenya Kwanza babe lo mhlangano obugoqela amalunga ephalamende, abosenetha, labo sibalukhulu bama county. Ngokubona kwami uMr Ruto yenza into eqondileyo, ngoba umenyezelwe ukuthi nguyonqobile ekhethweni, sokule government gazette echo lokho. So yena akakho ecourt and iAzimio ayikafaki ipetition ecourt. So ngibona ngani kufanele vele ukuthi aqhubeke elungiselele ukuthi mhlaka 30 bazabe bemgcoba uba ngupresident, ngoba yena okusemthethweni ungupresident elect until i court ize icho ulutho oluhlukile kulalo kodwa also silandzelele lokuthi le azimiyo la iyaqhubeka namhlanje ngizwa kuthiwa bebe lomhlangano lapha ade bevumelana ukuthi bazakhetha abantu ukuthi ancintise ukuba ngu speaker we parliament labo ke kwendawo ze parliament e senate la lama governors abo okwenkantolo kukhanya ngani into abantu ababona ukuthi izavela izakwenziwa kodwa ingeke imise ukuthi into siqhubekela phambili
lanxa ukuthi umnumzana Ruto uwinile njalo sokugazethiwe ngokusemthethweni kuyebonakala yini ukuthi kungenzakala ukuthi nxa umthethwandaba usithi banqobanga kungagcina kubuyiselwa emuva kukhanya kulethemba yini kubasekeli bakamnumzana Odinga balobufakazi obuqinile
Yeah, it's interesting ngoba ngibukela amagqwetha amabili ekhuluma ngayo naleyo indaba. Ngokuzwisisa kwami iprocess izaba kanje. Kuzafaka ipetition kumthethwandaba omkhulu iSupreme Court. Then abanye bazaphiwa 3 days ukuthi baphendule leyo petition. Then ama justices abese siyahlala phansi ngibona ngani for 2 weeks bebe sebephenduka le decision yabo. I-decision yabo ngokwazi kwami ingaba ukuthi bengavumelani le petition yabe fakwe yilaba abancintisayo ukuthi i-result kayiqondanga nxa be-decide ukuthi bavumelana layo mbona ngani banganalify i-result kumbe bathathe i-result bayibeke eceleni nxa kusenziwa njalo kuyabe kumela ukhetho luphindwe I think ngo-November abanye nxa bexoxa bathi mhlawumbe ngoba ungananzelela lamanani between the two candidates omunye uwine ngenani elincane kakhulu in an election ele 14 million people so kungenzeka ukuthi amanani abalwe kakutsha and mhlawumbe kugcina kusiba le runoff so ngokubona kwami yiwo ama scenarios amathathu engibona ngani ngenziwa number 1 iSupreme Court ngathi hayi akulalutho qhubeka wena Ruto ingavumelana lo odinga kodwa nxa ivumelana lo odinga ngibona ngani ungaba le lama outcome amabili either i recount kumbe to set aside the result ukhetho luqale kabutsho luka mongameli likhumbule phela ukuthi kulama county angu 2 iKhakhamega le Mombasa awungazange kwavotela ugovernor so lolo khetho kufanele still lwenziwe and then kulama constituents amanye futhi lapho ama member of parliament elections angenziwanga because IEBC ayiphambanise ama electoral materials.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo esizalwane seZimbabwe esihlala eNairobi kwele Kenya obexoxa ecingweni leStudio 7 eseNairobi. Inhlanganiso ebona ngokungena lokuphuma kwabantu emazweni womhlaba e-International Organization for Migration ithi inani labantu abaphuma eZimbabwe liqonge ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% ngenyanga kanhlangula ngesikhathi amazwe amanengi eyekethisa iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Intathele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
I-IOM ithi ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 yikho sekudala ukuthi abeZimbabwe baqale ukungena emazweni angumakhelwane. Ugwalo olukhitshwe yi-ofisi ye-IOM Zimbabwe olwe-Law Monitoring Report olwenyanga kanhlangula lukhomba ukuthi kulabantu abaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu i-51,302 abaphuma elizweni. Lokhu kukhomba ukuthi inani leli likhuphuke ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% uma kuqhathaniswa lenyanga kankwenkwezi. I-IOM ithola lezi nombolo ezindaweni zokungena lo kuphuma elizweni esigoqela iBay Bridge, Plumtree, Chirundu, Victoria Falls kanye lezinye zifika amachumi amane lanhlanu i-45. Amazwe akhelane leZimbabwe afana leSouth Africa kanye leBotswana asevumela abantu abahlatshwe ugcwele ijekiseni COVID-19 ukuthi bangene kungela sidingo eziningi-ningi. Njalo amazwe la athi abantu sebengahamba-hamba emphakathini bengafakanga ilembu lokuvala amakhala lomlomo i-mask. Unkosikazi Debra Mkhasa oyinhlanganiso ye-Blue Vendors and Traders Association uthi kwekethisa kwesiqondiso so the COVID-19 sokuphathise amalunga abo.
Amanye amabhoda like Botswana ebesisithi khona sekusetshenziswe ama-COVID certificate nxa wahlatshwa konke le booster yangkhona. So ngithi all that is hayi besingakezwa emkhuhlane besingakaboni kumalunga ethu. Bayachapha bayahamba bephenduke besingakaboni lutho. So ngithi vele sobona kuyinto nje enormal.
UNkosikazi Mkhasa uthi kodwa asebekubona ukuthi amalunga abo aseqala ukuchapha incele noma nje abanye sebethenga esitolo esezivulwa ezokuwoda kobulawayo.
Amalunga ethu ngingathi 50-50, akhona achaphayo akhona angachaphiyo. Kulezi nsuku sesilama China shops, so abaningi sebeboda kuma China shops lawa avuliweyo kobulawayo endalokho evulwa. So banilutshwane nje abachaphayo izinto ezingathi zinkulu, but for clothing issues ini sokutholakala lapha.
Owe Zimbabwe iphila ngokuthengisa impahla kule Botswana. Mzana Rodwell Moyo uthi noma nje sokwethiswe isiqondiso se-COVID-19 kukhona ukusabambe iningi ukuthi lichaphe umncele.
Thina ama-exporters lokho kunzima ukuthi si-export because of ama-restrictions. Akusela ama-incentives lana esasiwaphiwa, like xa we-exporter sasinikwa i-3%. Ama-3% lana ayesincedisa kakhulu kuma-expenses of traveling, expenses of exporting, all combined. But khathesi akukho lokhu, instead i-government ithatha 20% yemali lana then beku-convertile bekunika i-local currency which is less attractive, and most of the time i 20% lana kabe kuyiyo i-gross profit yakho. Imagine working so hard uyethole i-gross profit ye 20% uyithathelwe unike i-local currency.
I-IOM ithi esinye isizathu esibangela ukuqansa kwenani labantu asebechapha imncele ikakhulu belibhekise kule South Africa ukuthi amanzi kumfula uLimpopo asentshile okwenza abanye abangena ngudlu benelise uchapha. Abadlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini balubhekisa e-South Africa, kukanti iningi labantu abangena elizweni kade besiya emhlubulweni weMathebeleland. Abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachumi amathathu ekhulwini, i-32%, baphume elizweni ukuyakwenza ibhizinisi, kukanti iningi labaphumileyo i-59% kade bengabesilisa. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende avela phandle kwesigodlo seHarare ayaxotshwa emahoteleni ngoba uhulumende engabhadali. Lokhu kwethulwe edale leli ngumnumzana David Degeshe omela iMakoni engoyibandla le-MDC Alliance kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhulumisane losowabo weleZambia umnumzana Hakainde Hichilema eceleni komhlangano we-SADC owenzelwa kwele-DRC ngodaba lokubambisana kuhlelo lokwakha isitishi sokugaya amandla kagetsi esebatoka Gorge Hydroelectricity Power eVictoria Falls. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Libu kanjani bakithi ku Studio 7 abasakazi labalaleli, ngithanda ukuthi ngikhulume ngalo umprofit ka Mnangagwa lo othina. Mnangagwa uza wina next year. Hayi abaprofit bamangaba vele bakhona. Umprofit lo uzama ukuthi abantu bahle bekele kuyavota njengalokhu kwakhulunywa ngomunye, bayekele kuyavota bahle basole bathi siyakwenzani siyavotelani njengoba vele eza wina abantu bahle basidlalela izindlini. That is a strategy zanuphi laba profit bakhe laba abamanga. Ya ama by elections akhona la esiwazwayo, akuthwaza kwenziwa ebulilima emawadini amathathu. Bengicela ke bakintu bakithi engibathembile bantu besikhalangeni lani bantu besindebeleni lonke nje abantu engathi ngabantu abasebulilima, like lizame ukuthi nxa lisiyavotalekile kuvotelisa uPF. Liyabona ukuthi ihlili kanjani kanti siyakhala libambe lithwele imikhono likhalishwa indaba yezimseki ukuthi sicharge i-examination fee ibhese ku-US dollar. I-US dollar elingayaziyo, elingayiholiyo, kodwa isiyame khona. So nxa libavotela, lifanana nabantu nje abazithengisela abantu ababo, bebayenza besiba ngumnikelo weZANU-PF ukuthabisa ama-leaders eZANU-PF. Bona bebhizi belokhu bebhizi belisenga. Iyafanana nje labantu engathi mina bayakontributa ekubulaleni abantwana. Abantwana bethu kabala future. Let me tell you, ngeZANU-PF yenu nale elivotelayo any time ngaba la elections li abantu abethu laba esiba kulala kangaka lezi ngokuvotela iZANU-PF baza ihluleka kuye esikolo baze ihluleka kufunda bese behlala nje emakhaya babe izinto ezihleziyo okhulumayo uMagujo ePlumtree.
Salibonani, salibonani ngoStudio 7 site kuhle bakithi kudala ke sinqonqoza singatholi ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sivunyelwe lathi sivunyelwe ukuthi asifike nini ekhaya. Yebo kambe ngamafitshane nje ngike ngithi khona ngapho kwantu kamili inkomo labo sithandekile. Hayi, siyayizwa imisebenzi yenu eliyenzayo sibili ukuthi lisihlangulele ekwenzakalayo kwelakithi ngapha lezimbabwe mashonaland ngoba thina singapha kwelikamthwakazi emathebeleleni. Ye, siyacela zihlobo zethu ukuthi lisincengele mpela kulabo abakithi abangapha emathebelelendi komthwakazi ukuthi ngo-2023 awubakithi ababuye ekhaya komthwakazi bechiyane lempumalanga emashonalendi Zimbabwe. Abantu bakithi siyabancenga kakhulu isikhathi yiso lesi uNkulunkulu asinike sona ngo-2023 ukuthi sonke abakomthwakazi sizuzeni lathi sizithola ukuthi sizikhulule simele ilizwe lethu ubukhokheli bube khona endaweni yethu komthwakazi ukuze abantwa bethu labo bekwazi ukuthi bekwazi ukusebenza labo bezisebenzele endaweni zabo. Asikhulenini bantu bemathibelelendi. Ngiyabonga kontungameli labo gifts bekhona ngapho uNkulunkulu alenzele kuhle bafowethu. Siyabonga
ake ndibonge masakazi bethu labalaleli bonke nje mbonge umusa wenu lokusilethela indaba ezinhle kakhulu. Kake ngigcizelele ebantwini abatsha laba kulabantwana abancane laba kakhulu abaphungulahleka nje beswele ukuthi bayaqondiswa mbani. Xa uthi abaqondisa uze emsakazweni befuna ukuphendula ubethi abona bondebele babo laba iyabathanda amashona anithandi shona vele ansoshona mina nindebele nje onyezokuthi ngundebele vele awukwazi ulithole le ndebele ekuthiwa leshona ukuthiwa ngela kwendebele awukwazi ulithole ungalizwa linjalo lile mistake. Umzukulu wakhona kuphela owayengowesishoneni wasezalwa kwendebele. Ngicela ukuliqondisa abantwana lina elilahlekayo khona ngapho kakhulu nini ngani lisemazweni kubogoli lapho eliyini elilahlekayo. La yengwa ngabantu laba abazithi bayi-MRP. Abantu abakuthiwa yi-MRP kahle ndincedise mina likuyokwazi khulu kwinto. Libandla mebhe lingekho vele futhi khonapha eZimbabwe kona kalikho. Owake wezwa ukuthi i-MRP ile rally. Okwezwa ukuthi i-MRP ibikampeni eZimbabwe ibikampena layo idinga abasekeli. Ngubani okwaziyo kwesokwakubona yayibabuthanise ngapha abantu. Lingamba elamaralayo esiwaziyo kakhulu ngoba anti-verified campaign emathebelelendi ngoba ngiyamandebela. Mina ngisemguze enyama endlovu lapho eduzane.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika. Unkosikazi Elizabeth Taylor Elizabeth Cheney onqotshwe kukhetho lwama-Republicans olwesihlalo sakhe se-Wyoming ngokade esekelwa ngumnumzana Donald Trump uthi kungelani lokunqotshwa kwakhe uzalwisa ngamandla akhe wonke ukuthi uTrump engazakhethwa njalo ukuba ngumongameli welizwe. Sigqibeke eza kwamanye amazwe ngeza kwele Algeria. Kunabantu abangamajumi amabili lasithupha 26 abafe engozini yomlilo oqhamuke emagusini alelo lizwe. Amakhulu abantu abikwa ebaleke achapha umngcele weTunisia andivana umlilo lo ucishwe. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Intengo yamafutha ezimoto iqhubeka isehla osekuphe ithemba lokuthi umnotho wele Melika usisiba nganeno. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lemisebenzi likhwela abangelamsebenzi besiba balutshwana. Kodwa kubikwa kulabanye abakubandla likamongameli Joe Biden elama Democrats elithi lona uBiden usele minyaka eminingi kakhulu eyokuzalwa eyisikhombisa la sithoba munwemunye i-79 okokuthi kuzamele engancintisi njalo kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024 ngoba uyabe sele minyaka edlula amajumi ayithoba minwembili 81. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe wele Melika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Isimo sika Joe Biden isimo esokuthi nqa uthi yasikhangela sikuchiye kancane nqa ungathiya zangu sixazulula uthola ukuthi singathi siya confuse. Okoqala uJoe Biden ngumongameli othe nqa engena kakhulu wacabangela abantu abampofu wacabangela iminority wacabangela wonke umuntu oselizweni leMelika wangabandlulula njengalokho bekade sikubona kusenzwa ngoDonald Trump yena bekade engumuntu okhangela abanothileyo kuphela izikhulu. Kodwa ke uJoe Biden ufike ngena wazama ukuthi adlale iqhaza elikhulu kakhulu ekuthinini ilizwe leMelika lisukume lonke kungabi nomuntu osalele emuva ukuthi lo mhlambe ngompofu noma ngonjani. Kodwa ke uhlupho lapho olukhona nxa sithi siyamkhangela impilo yakhe kathese sikutshengisela impawu sobala ukuthi uJoe Biden usekhulile. Okungawukuthi ngibone ngathi nxa ukuthi mhlambe engathi kuma elections alandelayo aphinda angene njalo lapha kuzazo kuyikubophela nje ekhubeni. Kodwa ke ngabe ukuthi mhlambe ukhaliphile ukuzathi ungcono ukuthi ancedise udeputy wakhe ukhamela hayi ukuthi akube nguye oqhubekela phambili athatha umsebenzi lo aqhubekele phambili laye aqhubekele phambili lawo. Kodwa ke yena uJoe Biden okwakathesi usedinga ukuphumula ngoba umzimba wosukhuluma ukuthi akasase esimeni esokuthi engabe lokho egijima siyalela le usengumuntu omdala osekhulile. Yiko ke ngabe ukuthi akuyavuma akathathe nale theme eyodwa ayibuse kodwa ke kubanga elilandelayo akanike udeputy wakhe anike intsha iyelele ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube olandela izombusazo wele Melika ubexoxa icingweni le Studio 7 esebilitane.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC. Yabo!
Safa ingoma kaLucky Dube umuyi isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela.
amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole baphipha luklubhu ejele lechikurubi. Osandakhethwa kuba ngumongameli weKenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo izolo. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lingasibamba ku-www.voaindebele.com.